So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 ngcwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwamkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantu babo.
Asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa amavaccine lawo. Ababuye bezothola usizo emasonto.
Ubukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene.
Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates.
Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumacupula idubukile yaba yizicucu.
Yeah, abangeke bayekele ama-Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zempilakahle kobulawayo zibikwa zilokhu zisadingisisa ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland ungaba usuhlasele abantwana abangaki kuleli dolobho. Umkhuhlane lo usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane elizweni jikelele kulandela ukuqhamuka kwawo eManicaland. Intatheli zindaba iStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo. Ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela umongi sibhedlela sakobulawayo uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lowo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obe lomkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lane.
Unkosikazi Ntombi Zodwandiweni, umzali oselokishini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokho kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethe umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ukuthi kulungisiswe masinyane. Kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Dokotela Mthabisi Bebe wakobulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Measles idilela abantwana abangatholanga ivaccine yemeasles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga emeasles kumele abomongikazi ukuthi ethole ivaccine yemeasles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abalemeasles abaningi abantwana lapha abama church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalo.
Kusenjalo kobulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mhlonga, umhlali wakobulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Okubuhlungu ukuthi futhi njalo lekhansili layilandeli futhi ischedule abasifakayo ukuthi bavalanini bavuleneni. Uyathibona besithi 72 hour water shedding kodwa bagcine bevale iviki yonke and impompi nxamanzi ebuya khwamphana vele irust yona leyo izinto ezinjalo. Asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuyavele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakobulawayo mayelana nokumemetheka komkhuhlane lo yehlule, kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo loba hatshi. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka komkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Max Mkandla.
Hayi, umkhuhlane le thina kasoze sigijimele ukuyahlatshwa injekisheni. Imithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu, njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanction ukuthi babe besizwela ngaphi umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina kasoze siyithakazelele, njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho, njalo siyasila. Umkhuhlane ye ngamemetheka, kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines yabo lawa kumbe ngamaphilisi kumbe kwini, asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Labo amaqhinga abona lawo baphiwa nguNkulunkulu, kodwa ke thina kasisakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo ababuye bezothola usizo emasoko. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale ngoba beyakuzwa ukunukelela kwemithi leyo la engasanukiyo ezibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi wawuthi ungena esibhedlela uyizwa ukuthi iyanuka, ula uhle ubone ususilile. Khathesi vele kugcotshwa ivaselina nale kuyafanana nokuthi ngama-perfume nje. So thina kasikholelwa kulokho, sesikholelwa kuyena lo wasibiza ukuthi silale enhlane, sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki kumbe impi ingakafiki kumbe indlala ingakafiki, uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kubala lokho, kube sokudingwa amaqhinga ukubana kungamemetheki kwabantu bethole bebe lokusila. Ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labondingindi yona le imemetheke?
Hayi, imithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi ikuthi phela iyabingelatshwa. Kambe yona indingindi le esisuke emakhiweni khona le mazweni abo la ahlakaniphileyo izizowela e-Afrika, ibaleke e-Afrika izizongena la khona phela izweni leZimbabwe, isuke kwabuyengena kuwadi ichayize echayindlini. Hayi, abazokho lo lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu yabizwa. Kodwa ke thina ngokholo lwethu sibone ngazani lokho sokunqinekele. Abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana, kodwa ke emasowe imithandazo enjalo iyabe isiyenziwe. Igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane ngobana kulamanzi okugeza, kulamafutha okugeza okugcoba ngawo. I mean to say amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona umzimba igazi lesikhumba somuntu singathatheli imikhuhlane njengama-measles yona leyo, ama-small pox lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminengi kakhulu. Ngalokho-ke hayi, thina sikholelwa kuNkulunkulu ngobani uyabe sesinikile ukuthi kule mkhuhlane ongasoze welatshwe. Uyabe ungasoze welatshwe emhlabeni khona ngale kodwa-ke ngapha kolokholo lwethu iyabe selapheka.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla, okholo lwesipostoli, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolukhetho kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Ikhomishini yezokhetho yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kuzamele ahlawule imali ngamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $120,000. Ubuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ye, empeleni vele imali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le into enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration yokhetho ibe nzima kakhulu ngoba abantu babebalana yazi lezi nto. Labanye abantu bakhona umuntu pho nguvuka nje khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi ube le investment civil labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona la ubekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000. Hayi, no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami nayo engibona njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa abantu abathathu, kukhethwa abantu abahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient, lama results la angabile confusion. Nayo kubona kwami lokho. Imali le iqondile sibili ukuthi kayibe nenge kwenzela ukuthi khona kungabi mphongo ungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwenkona sizabona khona abantu aba very serious, uyabona lamabandla very serious, uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontesta kodwa ungelalutho nolalo lanxa vele suvotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethiwe babe lokho nje bezidlela imali all imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani mina kuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imota zikamnumzana Justice Mayor waJajena omela igogwe nembudziya edalele ephalamende ezohlobo lwama-trucks ezingamatshumi amabili lambili zizathathwa lugatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak kusacutshungulwa icala eletheswa uwajajena. Ngolwesihlanu imota zikawajajena ezimbili zithethwe lugatsha lwezak. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC batshisekile ngodaba lokuthi imali abayibuthelelayo engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho. Ayiqondakali ukuthi yasetshenziswa njani ngoba imota yakhona ayibonakali. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, hello msakazi, 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 msakazi sakubona. Ungabe uyaphila msakazi? Msakazi, ngithanda ukuthi nge ngithi fahla fahla lapha msakazi. Le ndaba yepolitiki. Yabona indaba yepolitiki msakazi yahlupha msakazi. Kula bantu labo fica bathukana benzani, bakhulumana kubi, mthakazi sihlahlabani. Bazwela usizi kakhulu mthakazi. Msakazi ngoba ngani
yazi ukuthi ungakhangela uHuru Kenyatta elo odinga bake baba nengxabano enkulu kodwa okwamanje bazwana yabona so into elwisa ngumqondisi ma uchamise ngangena ayifeze liyananto abantu laba bengazwana ngezinye indlela so wena othukayo uyabususele ngapi eish bazwela usizi ngoba kabakwazi ukuzayo bathi uchamise uzangena lungisa izinto ukulungisa kukachamise izinto yikuthi amandebele asebenze ngobunenge esindebeleni amashoni esebenze ngobunenge esishoneni yinto esiyikhangeleleyo so umqondisi yinto efuna yona leyo so wena othuka uyabususele ngapi sokunjalo hayi futhi inkosi yami
salibonani salibonani bantu bezimbabwe salibonani balaleli bestudio 7 so lapha bakithi yazi siyabe sikhala nxa sokukhuluma indaba ezinzima iSouth Africa ilokuhlukuluza abantu bethu okukhulu kakhulu njalo laba abantwana bengela lapha abangayakhona so lapha sicela ukuthi uhulumende wezimbabwe abake bahlanganisa amakhaya babona abakwenzela ilizwe ama-industries avalwayo lapha eBulawayo maningi kakhulu ukuthi mayivulwa abantwana bangasebenza sini kodwa nxa abantwana bezabe sebetshona sebegijinyiswa sebebulawa hayi kwaki futhi akuhlupheka amandebele kodwa ngaye kuhlupheka kuthiwa abantwana abase-South Africa ngamandebele amashoni agcwele khona le ngo-driver bamagoneti batshona bebulawa kodwa kathi kuhulumende kuthini khonoko ukufa komuntu kuyinto enzima njalo uhulumende ngumuntu obusa abantu ungeke kube nguhulumende wezihlahla so zwelana abantwana libalungisile akula futhi i-industry engavulwa ezilonge ilizwe lelinge la mali yalo kodwa nxa imali yelizwe ingaba khona bangavula ama-industries ngathi imali izabe isehlulana ngoba izabe ingena emabhenki siba le-interest abantwana basebenze ekhaya baphumule South Africa kisalele lizwe layo ngiyabona
ya Studio 7 njani ya imthwakazi Republic Party ya iyabahlaba abantu abaningi abanye sebeze bezikhulumela ukuthi bona abazukulu emathebhelelendi imthwakazi Republic Party yonke le yihambe ibahlaba babona phela ukuthi mayimthwakazi Republic Party thathi imathebhelelendi layo labo bona basishoni babaselasabile lapha nemathebhelelendi okunye imthwakazi Republic Party impela hayi ilibadla mpela sisilithembile emathebhelelendi yizapho hayi ayehluleka kudala ya yabona ukuthi kulo mama lothwa ngokhethiwe bhebhe lo mama lwalo waseBotswana lwalo mama lwathiwa ngokhethiwe bhebhe lwalo mama lwana sima kungaye kocongress mama lwana sibe fako sibe ebengu-vice president kamqondisi umqondisi hayi uright impela kuwupresident usasikhokhelela kahle kakhulu kodwa umama lwana kuthiwa ngokhethiwe bhebhe lwa mama lwana lekhono mpela hayi imbokodo eziningi sibe engazivusa sibile amakhanda ngoba umama lwana lekhono straight ngoba iqiniso ulikhipha njengoba linjalo njengomqondisi yibo abantu esibafunayo labo bangakhulula umthwakazi hayi khona labo abantu abawelokho be-chainja befihle umphini besesaba hayi nasifuna abantu abanjabo okhethiwe bhebhe umqondisi moyo ye yibo abantu abangasimela labo sibili sibathile sisibathembile komthwakazi
siyabonga ukuzwa amabala amahle kangaka emajaheni asemazweni siyacela ngomusa umprofiti lo okhulumileyo asemprofiti vela kula nto othiwa ngumprofiti indaba kuhle kuhle emhlabeni kakula nto othiwa ngumprofiti ngani kuthiwa ukhona umprofiti ngani abantu kabadubeki kangaka akula mntu othiwa ngumprofiti umprofiti yena lo umuntu othengwe umana wenzela ukuthi abantu behle belahlekelwe lithemba bathi bona avele ukuvota kusancedi ngoba vele sehle wawina lowo asamene siyevota 2023 usiphathele enye into esingayaziyo 2023 kuya lenye into elingayaziyo kuphela into esihluphayo siyahluphana thina ngapha emandebeleni kulabantu bakamthwakazi kulabanye abantu be-3C abanye abantu angazi ukuthi umbono wabunjani ungani bathengwa labo futhi ngenye iphathi futhi khonapha ngoba uyezwa sebesolana beze besolane bekhuluma la magama abantu hhayi okudlayo kulabanye abantu khona basiyakwazi abadla inyoka kulabanye abadla inkawu kulabanye abadla intobani dlani uthule kusenhliziyweni yakho lokhu ungambona mna ngikuzana u-P F nyekela umbone ku-3C nyekela ikhona bembona khona umbone ulukuzeni ngikhona bokumthwakazi nyekela lawe nxa lapho khona yenza lokho ikhona ubona la nxa sithatha omama abangafanani omnye uchoice omnyama omnye uchoice obomvu omnye uchoice omude omnye uchoice omfitshane asikwenzeni ngenhliziyo lokhu 2023 asivote asirejisteni phela sizovotani ndiboneni 2023 ukuthi ledifferensi kule minyaka yonke le ngu-42 yaziyo 2023 uza lokunye lapho andiniki asiyemprofiti but ndithengise enye into ezayenzakala kuphela engayibalayo kwesikhathi ebhayibhilini engayibona asihambenini kuphela siyevota kuphela sivotela amabandla esiwafunayo kanti itshotshozeyo ukuthi votelani liphi hhayi ngilalwelami mina kuphela kodwa kanti itshotshozeyo ukuthi lani hambani kile so lina hambani emabandleni enu liyawusapotayo livote libuthi i-ansa ephuma ithini ngiyabonga kakhulu buyali registe obuningi wenu khanate siyaqotshwa emazweni okwethi sithi lifuna ukuqumila izwe phakathi liyaqotshwa emazweni egoli abalifuni liyabuthwa njengenkukhu sifoke emazweni kweni siyethengiswa liyehluke ukuthi lizokhuleleni lizwe lokwethi sithi yebadala libone ukuthi lizavota kuhle abadala thina lithi esalungiselwe ukulungiswa kubi linalicashile uyanini sizowenza sonke siyabonga kakhulu ngundebele nalo khuluma elisala imsola ethi umdala wensuzu othanda amashona hayi mina ngu triple c vele abangithandayo bangithwela ngale ku triple c iparty yami engiyifunayo vele ngaqalise isese MDC kaTswankirayi ngazoyilandela iMDC alliance namhla ngu triple c vele kanjiji iparty hayi kanjiji ngiyabonga
triple c ndifuna njani basazwethu ndifuna njani basazwethu abahle kungumsebenzi omuhle lisenzela wona imihla namalanga konke konke nje nisenzela khona basakaza ye hayi nathi siziphilele kakhulu bagithi siziphilele ye mina ngilo ngifisa nje ukudlulisela inkulumo yami le kakhulu angathi ngaziwa ubaba uGawule lezana uPF yakhe ma sikhuluma ngamalungelo abantu kumbe sikhuluma ngokungakhululeki kwabantu sisuka sikhuluma ngento ezifana nokuthi singabantu baseZimbabwe sidinga ama magistrate aseZimbabwe hayi ama magistrate weZANPF sidinga amaphoyisa abe ngaseZim engabe ngaweZANPF sidinga amasosha abe ngaweZim engabe ngaweZANPF sidinga amanensi lama teacher lababalisi bebe ngabaseZim hayi abeZANPF yizi izinto esikhala ngazo kakhulu ukuthi akunga like akungabi bengakolonizer yiZANPF bonke labo bantu ngoba wonke umuntu even ngwe opposition party ubheke bona ukuthi hayi imzolamangala emthethweni kanje kanje umthetho udlala indima yawo njengomthetho hayi njengeZANPF so labo bantu bonke mbabala amatisha amapolisa amasotha bonke labo bantu labo amanesi konke lokuyana ngama yini yini bonke labo bantu yebo basebenzele igovernment but basebe colonize yiZANPF so yile nto esisuke sikhala ngayo so wena if mawungeke kuZANPF suzithola ususelethengwane awukwazi ukusithola usizo olupheleleyo izilongoma ongaso eZANPF yileyo nto esikhola ngayo amalungelo esikhala ngayo
sanibonani salibonani kustudio 7 siyalibingelela lonke ngomusa langothando siyalibingelela abantu bakithi eZimbabwe hayi siyazizwa inkulumo ezikhulunywayo eziqondileyo lezingaqondana kodwa-ke ngizagcizelela la ngiphendula kakhulu ubaba undebele according uthamisa lo mnangagungcono ngcono kakhulu Ndebele kakhulu kakhulu nanxa uyisupport zama ukunanzelela 17 councillors kobulawayo ngamashona abantu besindebeleni bonke ngamaphini bonke ku-MTC and then usiyemuva lapha kusesengubaba uTswankirayi bezebexabane labo Gibson asoze ngikuchazise konke kwakule problem ba uTswankirayi basesenza wrong thirdly uphetheni ozosiza ngakho abantu elikhuluma ngakho ukuthi uzoba lotshintsho olungcono ikuyini olutshengise khona ukuphethe ozokusiza incede ngakho abantu okwaziwe nandebele mpela malumane ikuyini ukuphethe ngulo jaha uyothamisa ozosiza ngakho abantu ukhona ezawucela imali le angeke bemnike imali banike umgabe wabaphendukela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ukwezemelika, indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ife ngemva kokuba imoto yakhe ebithiwe umaqupula idubukile yaba yizicucu. Amapholisa kwele Russia athi kusobala ukuthi leli bhomba belijonge ukubulala uDugina kodwa labulala indodakazi yakhe uDaria obetshayela imoto kayise. UDugina ubikwa nguye olalelwa ngumongameli Putin njalo engaba wamcebisa ukuhlasela ele Ukraine. Ngokunjalo uPutin ubikwa esethesa ele Ukraine icala lokuba lesandla sokubulawa kukaDuga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya kungathi akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba ngathi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe beloke bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangele wedlula Ukraine ngoba la iRussia angathi nxa ichaya ngale eUkraine. Kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enqeso kulokunye okukhangele ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi lichaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasotsha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Yeah. La mabutho sibili aweRussia avele wona ngokukhanya ngathi asekhona phakathi kweplant leya. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradio active leyo imoya lebulala abantu yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe namabutho ayo khona phana ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani. Kodwa kuyingozi enkulu kakhulu ezakwenza ukuthi lawa ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine. Njalo uyachapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le umoya lwana mubi kakhulu umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu. Yiko kulokwesatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana ku-nuclear station kumbe yona i-nuclear station leyana ishote i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana bese kugcina kutshinya umoya khona laphana. Umoya lwana uyingozi kakhulu umoya obulala khonapho sibili umoya omubi kakhulu.
Aloke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni seTexas.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi siyabonga isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kukhetho oluzayo kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaquphula idubukile yaba izicucu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.